Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu
lamhlizo mizo yizo ezikhangelelwa ngabantu lati njengephathi izinto abathe xa yizo ukuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adule abantu amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedule abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
And sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenza nabe operator bencedisa abantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi kunye laye. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Engels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhweze lesi isikhalazo kumlawuli walelo dale uMnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Bona bathi ukuthi ngona abantu abashitayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa i-instruction ngu-general. U-general wanika i-instruction Minister of Defense, Minister of Defense on instruction President. So asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazitshongo bona in no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshutwe. So yikho okwenzakeleyo, ungakhali report, yikho okwenzakeleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libone ngani lokho kuzaguqulana?
Isingaxoxa ephalamende yikho esizakhuluma ukuthi kanti ngubani wanika i-instruction. It's clear ukuthi i-instruction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report leyi isiphumile njalo akusabuyelwa emuva?
Kade siku-expecta ukuthi bekhulume iqiniso, but thina sasikwazi ukuthi asoke bekhulume iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba kuri-ED first, so lokho sasilakho. But ngenxa yokuthi thina umaklante labantu abade bekhona ku-commission sasibarespekta, sasicabanga ukuthi ngona bazayenza into ezaba le integrity in it. But abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani ezibhathe ukuthi abantu beshute. Sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye livumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo kuripoti kurongo, but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ibisithi xa entweni eziqakathekileyo, then izinto eziqakathekileyo nezo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi. Izinto abathe xa yizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adule abantu, amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedule abantu. Instruction leyo iyanikwa ngu-ED. So yena kavumi, engavuma ukuthi ngona icala, hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza, lathi singamkhangela ngendlela, hathi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi.
Lo ngu-Dr. Bekithemba Mpofu, umsekeli wesikhulumeli se-MDC, sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo, izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho. Abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi lemali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa nguhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMkhlanthe kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela yi-commission. So ngibona ngani la nxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuchala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane sakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasoja, nguye njalo okhangelele ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zenezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baform i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu abababulele.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga ukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le esicabangela ukuthi kulesandla esivelela ngaphandle esingathi foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo akusiyo imphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile i-committee singathi bekuyi public relations program yokugeza lohulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni o esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho kubona kwethu ngoba kuyamangalisa sure ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba abayibo abenzelwa bobubi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Lapha namna ngokubona kwama kulanto abayilo kuza ekuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu aba right kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i wrongo bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathula kuyayala kuthulwe kunjalo
impumela yocwaningo isolwe ngabantu abanenyi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lethathele izindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathintambo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors. That's, but we've said the Minister of Health.
Loko akutsho ukuba uVice President nguye ozakube exoxisana nalabo dokotela. Esikuchoyo thina ukuthi umphathi ntambo ngogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Todlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana into elula kakhulu ngoba amadoktor afuna ikholo elihambelana lempilo ekhona kathesi lati sonke abasebenzayo sifuna ikholo elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili okwemithi kumele imithi ibe khona ezibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lo msebenzi yikuphosisa nxa kukhangelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President lima simazi ngokwakhe ezixotsha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadoktha ngenxa bembona babesithini uzasitshaya uzasixotsha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Khathesi sikhuluma nje so sabe singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nathi ungekho emsebenzini sokumele ukuthi u-apply kutsho ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunakala ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenzisa nxabe operator bencedisa abantu le mali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona lava lamanzi sisi.
Unkosikazi Mtshangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathi ntambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emaplazini. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Parents Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. As to what will happen to them,
sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emaplazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlaliswa yibona ababusayo abasonzi banje banje ababanjwa yibona ababengela abantu. Khonokho angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe but ngibona kumele kube kulinganiswa ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo la ekaphume kungakhethi ukuthi umuntu bani ophuma yakhonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulo mhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi ntambo, unkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umthethwandaba kamanje eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRuwa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besematsheka, kodwa abakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namhla, sixoxe lesiphathamandla se-ARTUZ unkosazana Catherine Jubani.
Iwinile ikhesi yangikhona bekuthe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili le-rimandi layo futhi wayi-opposa, so was been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, si-fourth subject to each muntu uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two bakhulume kakhulu nge-disorderly conduct, so yikho kade sitshajwa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kuselakakazi okugcweleyo ngeteithi okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva amaplakada ukuthwala ibhana asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba isteithi sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-interfere labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasikakakudayi thina kasicala. Yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMutare, seliza kwenzani kathesi?
Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa. So ku-press conference ikho uzakunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka, hayi siyaqhubeka, asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile, kuyanuka. Silele kabuhlungu, sebelele imvuko, ziyanuka. Njengabafana bebe-crowded kakhulu. Thina silele nje ku-corridor, kodwa hayi bengaminyananga. Kule miya kungcolile, kuyanuka. Amathoyilethi akhona ayanuka.
Lo nkosazana Catherine Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizevuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempelaviki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? Untungameli Nkomo oxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Udubona ukhona ngalokuthi izalo nxa engazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu iy'ngcwethi abafundileyo badishwaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu, njalo basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bonokokuthi lamafutha afana lepetrol katholakali. Kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa, kungani ngabanikanga ilungelo lokuvota? Ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele siyaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzaba nzima ukuthi abantu beZimbabwe abasemazweni ale democracy batholakale begibela kwele Zimbabwe ngoba behugwa iZANU-P F. Mbone ngani izifiso zikamukela lezi kuphela, iZANU yazi ukuthi kakula muntu oyithemba, njalo abantu laba kudiaspora bathanda into ezi-legitimate, into ezithembakalayo, into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. iZANU ngeke ithembise lokho, njalo siyehluleke kakhulu. Lo president weZANU, u-first secretary, ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora, engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutsho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwe ukhetho, abantu laba beZimbabwe besebethemba ukuthi iZANU ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo, loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe ibele democracy.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle ukuthi uhulumende weZANU bethole umkhokheli webandla leMDC okhaliphileyo, njalo singamthi ngesilungu istatesman obethena, angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalunikwayo olule 5 points, bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa ireport engaqondakaliyo kazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela iZANU ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.
Lo ngu-Dr. Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabe bandla leZANU PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola onqobe ngesilinganiso esikhulu ukukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina loMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele China isitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano beMelika lamanye amazwe alelo uzwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, i-warrant of arrest. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum umnumzana Gerald Nel uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligxuba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azothonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwenza lokhu okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalincwadi yokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe, sokumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kufanele kube isifundo esikhulu kungokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ebuye ezoganga elizweni labanye abantu ukudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela Afro Forum yavuselela lamacala yenza ukuthi warrant of arrest ibe khona. Akabotshwe lomama kwenzele kube isifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha unkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-Afri Forum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela abamhlophe amaplazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa mbona ngathi is a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amaplazi. So basafuna ukuziphindisela leya nto. Ukuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Baza lokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphelela emoyeni le.
Kodwa uNkosazana Masivundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajezise ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla ule power nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba echo kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele ajeze okumele ajeze.
Unkosikazi Mugabe uchaye unkosazana Angels Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye hotela eSandton eJohannesburg. Kumsukwane esanda kwedlula unkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala isithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Ngemelesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Wayengumdlali wenguqu uRonald Kitiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Intathezi indaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakobulawayo ensukwini ezidlulileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakobulawayo. Kanye lelinye belibunjwa ngabadlali abakade bevela esikolweni iHarare. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlalaphansi bemanyani ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Kitiza Sibanda utshele intatheli zindaba yokupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Ngithabile kakhulu ngoba sibonene labantu abagcina kudala oGilbert boni lokho befit njani. Ha siyabathatha sibafake kuma-national team structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohli. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakele ngiphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors kabiya bangigijimela bathi coach sifundile. So kutshengisa ukuthi kule nto engiyenzileyo abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webharomele ngembavakatshela abantu abepractice bancedincedise lapha engincedisa khona. Yancedisa abantwana ngoba ngabethu ekugcineni sincedisile izwe lethu lathi ngxe singaba lebhoreli ngcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yeFASA uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu baziqhatshe abadlali asebathatha umhlalaphansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqesha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edluleyo ngababalisa uThiri Wavili Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Lupahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uCesar Dube, uCesar Khoza, uChipo Toto, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushanga Jeke, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakobulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.